Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngesonto mhlazi ntathu kumfumfu 2021 ngokips dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyamemetheka igcwane le COVID-19 ezikolo eZimbabwe.
Abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulu ngabhatamboni zilandele.
Ibandla leMtokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho lwamakhansela lolokudinga abazangena kudala lepalamende ngomnyaka ka-2023.
Sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Bayakhala abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa.
Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abazali lababalisi bathi ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ezikolo kudalwa yikuyekedisa kokulandela izixwayiso zabezempilakahle kanye lokwehluleka ukuhlola ababalisi labantwana besikolo ngesikhathi izikolo zivulwa. Lokhu sekudale ukuba abazali bengahlaliseki ngempilakahle yabantwa babo ezikolo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi balitshumi lambili, i-22, ababanjwe belomkhuhlane we-COVID ezikolo. Kulabantu abedlula amatshumi ayisithupha, i-66, abahlolwa elizweni lonke batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukwanda kwenani labantu abathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo kubangwa yikuthi akuhlolwanga ababalisi lezifundi ngesikhathi kuvulwa izikolo.
Inani le-COVID kulamalanga liyaqansa ezikolweni, ikakhulu ama-high school. Esikunanzelela zikuba akukho okwenziwe nguhulumende njengokuthembisa kwakhe ukuba uzenza konke okusemandleni akhe ukuze abafundi lababalisi bavikele kumkhuhlane we-COVID.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi koBulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba akhuphule indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo.
Ngabe uhulumende uyathatha amacebo ukuthi abone ukuthi uyafaka izindlela ngapha esikolo kutestwe abantwana lababalisi, akube lento othiwa yi-social distance.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zakoBulawayo kumele zilandele okwethulwa ngabezempilakahle.
Lalo siyananzela ukuthi ukuziphatha kwabantu kuma communities akukuhle ngoba abantu ngathi sebe-relaxile, abanye amamasi abasagqoki, umkhuhlane lusakhona ukapheli, baqhubeke behlonipha ukuthi ba-social distance bayinanzele, bafake ama-mask, bahavothwa endaweni ezimiyene izikhathi zonke.
Unkosikazi Sizakele Chabalala ohlala esigodini njalo engumzali olabantwana abafunda ezikolo ezijiyeneyo uthi sebedlela evalweni ngenxa yokwenzakala ezikolo.
Eqinisa abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulu ngabhatamboni zilandele.
Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Norman Thebe ohlala koBulawayo.
Asikahlabi ngenxa yokuthi asiboni mahluko phela. Asihlabanga kodwa amanani akhona la aqanja abantu ababanjwa lokho esiye sehle. Okusho ukuthi phela i-vaccine levela isebenza.
Udokotela Agnes Mahomva osebenza eofisini kamongameli Emerson Mnangagwa lapho abona khona ngemikhuhlane ememetheka ngamandla uthi bafisa ukuhlaba abantu abaningi njalo bazahlolisisa uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni yesithathu.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bathi ukuhlatshwa amajekiseni okubooster awesithathu kungaphathisa, kodwa thina okwamanje sisaqhakathekisa ukuthi abantu bonke bahlatshwe amajekiseni amabili avele emele umuntu wonke awathole.
Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulo muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umkhuhlane lo swabulala abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,625 eZimbabwe, solokhu waqhamuka elizweni nyakenye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla leMtwakazi Republican Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezijeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina kuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemidlands. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Umthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazekhi offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe iZANU-PF le-MDC beqede lapho babuyele bayekhonale kobamba zonke Harare.
Kuthi kunengi okuza kwenziwa libandla lakhe ukuze benqobe kukhetho oluzayo.
I-MRP ilama strategies amaningi eza thola ngayo uzibuse wayo. Asika wasebenzisi wonke, asika avezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakhola ukuthi komthwakazi akulali nyibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa iMthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirige njani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emsebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
UMnumzana Thabani Nyoni olandela iMthwakazi Republic Party uyakusekela okwethulwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi sigoqela imathelenti yonke suka immigrants asukumele phezulu ayirejista avotele iMthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu iMatebeleland ngoba ungananzela thina eMatebeleland asina power.
Kodwa uMnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke eMatebeleland lenkabazwe bayabasekela.
MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asilo qiniso lethile kathesi ukuthi MRP lama-members angaki emathebeleni le-Midlands kumbe sikhela ama-district ukuthi ima-members amangaki. Singakhulumi ukuthi MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence, kodwa i-presence ayitranslate to ama-vote.
Okay. Umoya uthi kunengi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho-ke bazavotelwa ngabantu abaningi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyezwakala vele ukuthi kasapoti iMthwakazi, kasapoti i-MRP, ngabe sisapotela amabandla aseHarare. So-ke lokhu ukuthi i-MRP ilamalungu amangaki kumbe abantu abangaki abayisapotayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza, saqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke ngiwuphendule namhlanje ngoba uNtini ule agenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona khona why singakontesti presidential eZimbabwe kuyacaca. Thina ilizwe lethu liphelela eMnyathi eKhwekhwe laphana, yikho kule border eJameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi. Asifuni imandate eMashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu beMpumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke, kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
UMnumzana Chris Bebe olandela ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP linqotshwe kukhetho oluzayo.
Sinalo sibhothe singamaNdebele, ekugcineni silamathuba amancane ukuthi sibe iMRP ingene embusweni. So usesengapi lapho ngoba mina as a young njengomuntu osesemusha bengicabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngelindanga ukuthi madoda azikhale manje kumele thina sithole ethu indawo as it was divided ngabo 80s ezihlala usisho yinto thina esilindileyo sikwi-exile manje.
Umoya uthi kulabantu abaningi abazavotela ibadla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. Imathebelele nje kule Midlands esithi ngumthwakazi, i-population yabo it's over 6 million. Sikhuluma njengalokhu kathe sikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizweli njengabo Botswana, lilabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million. Silamanye amazwe alabantu abaku less than 100,000. Kodwa ke konke lokhu ukuthi besitshela ukuthi kusibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kuza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Wezimaphandleni namhla sesigabeni selupane lapho sixoxa khona lo mnumzana Thembelani Moyo.
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokoma kwelizwe ngokuswelakala kwemali. Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje. Imbangela yokuswela imali indlela yokuthi imali ivele imali le ivele ayikho la ngobunzima kokuswelekala kwemisebenzi esingayenza ukuze sithole imali. Okubuhlungu ukuthi loba sithi siyazama ngokuziphilisa ngokulima into ezinjengama cash crops kawabhadalwa ngesikhathi azathi mhla ebhadalwa imali yakho na iyabe ingasathengi ngithole siwiji esisodwa somntwana. Kumanje sesihlalele evalweni siza khamizi ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima ukudla ebesilakho. Kuyabe sekuphelile njengoba ngisitsho ukuthi yikho esikudlayo sibuye sikwenze kube imali njalo. Enye yengozi enkulu ukuthi siyabe singazi ukuthi kumnyaka ozayo izulu liza kuna kahle yini kumbe hatshi. Okuyikho kusuka kube nzima nxa lingasananga ngoba siyabe sesiphakathi kwayo indlala engagcina isiquma amathumbu.
Yes, akuzwa moyo pho ufisa ukuthi kwenziweni ngakho konke lokho okuhluphisa kamizi. Lezakamizi zona zithini?
Esikukhalelayo ukuthi ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu nxa bethengisa umumbu, amabele kumbe inyawuthi iloba uchinda baphiwe imali ezandleni cash iloba ilibhondi lelo hatshi leyi eyomoya i-RTGS ngoba indlela esetshenziswa ngayo ayiqondanga phandle lapho. Okunye uhulumende ngabe uyazama ukuthi asungule ama-projects azayenza ukuthi impilo zethu zithuthuke sithole imali yokuthi lathi senelise ukwenza inhlelo ezijeneyo. Okusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi umumo ulokhe usoma ngamandla okubangelwa ngumkhuhlane lo okhona we-COVID-19 lawo ohle wengezelela inhlupho esibhekane lazo ezomkhonomo. Ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo kumanje ngoba indlela yezinga lempilo okumele siphile ngayo kayisiyo esiyikhangeleleyo singabantu banamuhla. Sekungani siphila impilo leyana yakudala yabokhokho bethu umhlaba ungakabhucuki. Okunye njalo besicela ukuthi abantu laba esabavotelayo ukansila labo MP kababuye kithi ebantwini bezokuzwa izikhalazo zethu.
Kwezemaphandleni namhla besixoxa lo mnumzana Thembelani Moyo odabuka eDaluka elupane esebeleni seMathebeleni North. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba kulabantu abafisa ukuyaphephela kwele Italy abadabuka kwele Libya abahlengwe elwandle ngabezomvikela kulandela ukuphela amandla wenjini yesikepe akade besikatile. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana labanye amazwe ulubhekise kwele France lapho khangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukulungisa ubudlelwano belizwe lakhe lele France kulandela ukuthobelana ngohlelo lwezikhali zenuclear. Sokuyisikhathi sezamasiko. Ye lingalishona njani zulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngobudlelwano phakathi bukamalukazana, ubabakazi kanye noninazala. Kambe kuthi kuyini okwenza ukuthi kuhlale kuxoxozela sonke isikhathi phakathi kwabantu laba? Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxa lo nkosikazana Victress Mathuthu wokuhlanganiso yezimi imbokodo usanda kuncoma umalukazana wakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu.
Ngiyavinyelela Dube, ngivinyelele kubalaleli bomsakazo omuhle weStudio 7. Ngibonga ukanyukela ehlelweni lakho baba Dube. Ngiyabonga.
Yes, sibonile lapha ke uncoma izenzo zikamalukazana wakho. Kambe kuyini okwenza ukuthi umncome kangaka?
Ngiyamncoma mpela, ubonile ngimncoma umalukazana wangakithi ozalwe ePlumtree kodwa uyendele enkaya ethethe ngumfo wethu omncane. Okungenze ngamncoma ukuthi izenzo engisengizibonile ezenza kusukela eshadwe ngumfo wethu eminyakeni mhlawumbe lithume edluleyo izinto ezinhle kakhulu ezidinga ukungconywa. Noba kuhlala kunokuxabana phakathi kwabo kwamalukazana ambela umamazala ambela abo anti lapha ekhaya, thina besingakakuboni kuyo umalukazana wethu sesengumntwana nje ofana lolathi nje sisekhaya. Umama lobaba baphethe ngendlela enhle kakhulu, ayisiyakuncoma kakhulu, njalo kuyinto enhle engavamanga kodwa siyibona isenzakala. Siyambonga kakhulu umakoti wethu, sibonge ne-Plumtree ngokusikhulisela umakoti olunge kangaka. Sibonge kakhulu isigaba sakochichi lapha adabuka khona. Hayi, mina ngiyamncoma kodwa wami, umphethe kahle umama, umphethe kahle ubaba, lathi singo-anti sinje asilahlupho laye.
Kujayele ukuthi isikhathi sonke kube lokuxoxozela phakathi kukamamazala umalukazana wakhe kanye labo babakazi khonapho vele ukuthi kuyindaba vele kungabe lokubuhle sonke isikhathi.
Dube, into leyo yokuthi kuthiwe kulokulwa phakathi kwamalukazana nomamazala labantwana bangu mantombazana basekhaya, into abantu abazijwayeza nje yona ukuthi hayi into eyenzakalayo, sekucatshanga ukuthi hayi vele kumele kuhlale kusenzakala. Kanti-ke kuyenzeka ukuthi lingabodade wabo bendoda libe lobudlelwano obuhle lomkamfo wenu, njalo ungumamazala ube lobudlelwano obuhle nomalukazana wakho. Yebo, khona kuyakuliwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuka mhlawumbe odade wabo bomuntu bebangu ubele isikhwele ngomfo wabo, kumbe lo mama laye kukhona ukuthi hayi umntanami kade ngenzela lokhu ngesikhathi engingathathi, manje sethethe kasangenzeli. So mhlawumbe ukulwa kusuke kusuke khona lapho. Kodwa ke into elungisekayo leyo ukuthi nxa umamazala engazwisisi ukuthi hayi kade esumntanakhe sethethe, so lo nkosikazi ezinye izinto sezazenza ngendlela ehlukileyo ezingafani langangesikhathi engakashadi, umamazala azwisise lokho. Lo malukazana futhi laye azwisise ukuthi hayi njengoba yena eshadile lapha ekhaya ufice uvele umngakhe elabo dadewabo, njalo umngakhe uzelwe lwabazali, kuzamele ukuthi azwisise a-understand impela ukuthi kumele aphile njani lo mngakhe, aphile njani labazali bomngakhe, aphile njani labafowabo bomngakhe, engafiki sesiba ngumuntu owehlukanisayo ukuthi hayi ngoba mina sengishadile lapha ekhaya lo muntu sengowami ngedwa. Phambi ngoba yena afike lo muntu bevele le mpilo, uzele wakhuliswa lapha ekhaya njengomngakhe. So kumele ukuthi akuzwisise khona lokho umalukazana ukuthi hayi umngamu labazali, umngamu labafowabo, kumele afunde ukuphila la lo mngakhe sazi ukuthi hayi kulabanye abantu ngaphandle kwakhe labantwana bakhe. Okwabo babakazi abakhona lapha ekhaya, okunye okudalayo ukuthi mhlawumbe babakazi uthole ukuthi sebehambile baya kwenda, mase bephenduka lapha ekhaya sokunzima ukuthi baphilisane nomkamfo wabo, ngoba mhlawumbe bona bahluleka ukuphilisana labadoda wabo bomkabo lapha kade besuke khona. Kodwa nje futhi lakho kuyalungiseka, o-anti nje kumele baqaphele ukuthi hayi abaphazamisi emzini womfo wabo, ukuze umuzi phela ungafi uhlale ukhona, ukuthi loba behamba bebuya befica umuzi lokhu khona bengaphazamisanga umuzi womfo wabo.
Iba ingxoxo yethu yanamhlanje, nkosazana Mathuthu.
Ngibongile kakhulu umsakazi ukuthi sixoxe ngale ndaba emalala lomamazala lomalukazana labo anti lapha ekhaya. Engingakutsho nje ebantwini ukuthi awu kuyaphileka mpela, kuyeneliseke ukuthi liphile kungelangxabano. Okuqakathekile nje ukuthi abantu bahloniphane, omunye nomunye azazi indawo yakhe lapha ekhaya. kuhle kakhulu ukuthi liphilisane njalo into engenzeka mina lo makoti wami lo bazali bami lo mfo wethu siyakwanisa ukuthi siphilisane kahle kungela ngxabano wonke umuntu engakwenza ngiyabonga
okwalamdlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa lo nkosazana Victor Matutu okuhlanganiso yezimi imbokodo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje sihlokoze inkosi ezithandekileyo sizathola ilizwi lethu lokukhumbuzana nje kwalimzuzu emlutshwana elandelayo encwadini yezenzo memisebenzi yabapostoli sikhangele uverse 57 lo 58 kufundeka kanje basebekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa igama layo lingusawuli zihloze inkosi ezithandekileyo owayathola ithuba ayibale indaba lesukela phezulu lapho eqalela khona kodwa engakutsho ngamafitshane ngayifinqa ngithi mina indoda le okukhulunywa ngayo lapha uStefan uStefan wayekhulume indaba yevangeli engashayi inja efihla umphini eyilandisa njengoba injalo eliqiniso elalibaba ezindlebeni lenhlizweni zalabo ababelalela wayilandisa ngendlela ababeyazi kazange adobhe indaba engelani lalokho ababekwazi wayibeka njengoba injalo wabuyela emuva wakhuluma aboMoses ukuthi indaba yahamba njani kodwa ke ilizwi lethu namhlanje likhuluma ngokuvala indlebe kuthiwa ke bakhuluma laba bantu ngelizwi elikhulu base bevala indlebe bamsukela zihloze inkosi ezithandekileyo kukangaki kumbe ngamathuba anganani lapho abantu abavala khona indlebe okumele kube yizo ezizwa iqiniso elikhulunywayo indlebe zabo bazivala ngenxa yokuthi wayebatshela iqiniso ngalokhu abayikho khona abantu bayavala indlebe zabo bengafuni ukuzwa izinto ezisiza umphefumulo wabo ikakhulu abantu bangaba baningi ungathi uyananzelela nxa abantu bebaningi ungathi kungena omunye umoya umbe elinye idimoni ufice besenza le nto engelangqondo owaziyo mhlophe ukuthi nxa angabe eyedwa angake akwenze khona lokho akwenza esisemphakathini abantu iqiniso kabalifuni abantu into esobala kabayifuni abanye bazibazonde ngitsho le nto esiza umphefumulo wabo kambe aluba bavula indlebe zabo bazilalelela ukuthi uStefan uthini kanti lokhu-ke wayebalandisela izinto eziyizo ababezazi bezifundile zisuka kubokhokho womunye kuze kuyefika kubo isizukulwane sabo asilaleleni izinto ezikhulunywa singavali indlebe abanye umuntu uvala indlebe aze akhuthwe ngamathuba amahle angamsiza empilweni kanti njalo ukuvula indlebe ulalele umuntu ekhuluma ubusucubungula lokho okutshoyo yikho ukuhlakanipha uvala indlebe umuntu ekhuluma into ingazibe ingenjani vula indlebe uvule ingqondo uyicubungule uyizwisise ukuthi kambe into le ingisiza njani bavala indlebe endaweni yokuthi balalele basole ngemlomo nxa babesola kuthiwa bamsukela ke baze bamkhuphela ngaphandle bamkhanda namatshe vula indlebe ukhohlwe amatshe asikhuleke Thixo sicela kubana indlebe zethu zivuleke lezi esilizibona ngamehlo kuze kuvuleke le ndlebe zangaphakathi silizwe ilizwi lakho likhuluma kithi amen
uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga ntungamele inkomo ungathinela kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lobatsha.
Nalichona njani mthwakazo muhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumayikhobe. Namhla sixoxa lo MJ Sings. Umhlabeleli usakhulayo odabuka kontuthu ziyathunga. Usanda ukhipha ingoma entsha. Ephansi kwesihloko esithi Feels. Wathi silichayele le ngoma kancane bese sixoxa lo MJ Sings.
Solo loco bebuhleli nami. Gena lutho ngikwese kanjalo. Segunanda usabuye khaya. Solo loco bebuhleli nami. Segunanda usabuye khaya.
Ingoma ka MJ Sings Feels uthi sekumnandi awusabuye ekhaya. MJ ngiyakwamukela kuhlelo bafunda.
Buza great ba.
Namhlanje sikhona kuhlelo we talking about ingoma yakho entsha Feels. Awusitshela okuningi nale ngoma.
Feels ingoma yokugcina esayiphekayo ku project ephumayo, iEP ephumayo. So satsipheka nje uma future beat ngiyaqala nge beat and I'm like hey beat le liyachaya bafunda ngakho uhleli ligade masi. Still so feel ukuthi I know the songs actually yadonsa ngaye. So sayibiza ngo Feels because isitori sengoma le ngesabantu abathandanayo, abantu abakhuzuke bonke besaqalisa, then omnye wabo seqalisa ukuba nenotho, then ngasabonakali, ngasatholakali lasendlini, sewumuntu osehlezi nje esemaphathini. So ngiyenza kungani ngiyabhala i-storyline esingani sihlukene lento abantu abanjalo ukungizwa ngizicula in terms of ezothando.
Le dlaladele izaphuma awusitshela okuningi ngale dlaladele.
Idlaladele lihlukene ngiyazi abantu
abaningi kanjani MJ lihlukene kanjani.
This time sizamile ukungani siya-incorporate ama-sound angani ahlukeneyo, sami lathi kuzi-challenge ngoba ezama-artist kumele sihlala sikhula. This time yazi asikesiba surprise. Babethibona abathi ndiuthanda ulume ezokuphula ihliziyo.
Tshela phela uZulu ukuthi ingoma le entsha bangayithola ngapha.
Ingoma le entsha sicabangwe sibone kungcono ukuthi siyifake ku-YouTube project yelandelayo yesoyifaka ezitolo abafuna ukuthenga abayenelisayo. Then abangayithiyo la esoyifaka futhi ku-YouTube bebuke. Then abafuna ukusilandela besilandele ku-Instagram naku-Twitter @IMMJSings. Then ku-Facebook MJ Sings, like Twitter, Spotify, MJ Sings.
About do they want to hear you sing in ngoma yangkhona? Abashaya nge freestyle.
Bazokuthola abashali bayo. Sound diesel up phezulu nanza songazi. Bazokuthola abashali bayo. How sound diesel up phezulu nanza songazi. How manje sewuyabanda. Hey, how manje sewuyabanda. Yiyo le.
Bele kumele bahambe ku-YouTube. Hambani ku-YouTube Zulukandaba. MJ, bonga thina.
Siyabonga.
Hayi ke Zulukandaba, sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwalamhla Zulukandaba, mthwakazo omuhle silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo olivalisayo ngenjabulo. Igama nguMayikhobe, wothi ngilichiye ngengoma kaMJ Sings. Bye bye.
Siyabonga kakhulu uMayikhobe. Kwezemidlalo, iqembu leBulawayo City linqobe eleBulawayo Chiefs 2-1. Emdlalweni weJibuku Super Cup namuhla, wathi ele Platinum FC lalo linqobe ele Wawa FC 5-1. Kweminye imidlalo efanayo, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Yata 1, Harare City 3, Capes United 1, Herentals 1. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe. Bayakhala kakhulu abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okokuziphilisa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Duke.